Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Hola mungela emsakazweni ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 7 lwezi 2019 ngokhipstube. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi kuzaba nzima ukudinga odokotela kulandela ukuxotsha kwabanye abakhalala umsebenzi.
Okokuthi abanye odokotela sizabathola ngapi uma kungaba bonke laba abathonisayo bengaxotshwa? Le yinto enzima yikuthi nje thina silandela umthetho.
Odokotela bathi kumele uhulumende akhulume labo hathi ubaxotsha umsebenzi.
Ukuxotsha kwabodokotela lokhu aso solution iproblem ekhona ku-health health system ilokhu ivaliwe ngenxa yokuthi odokotela bakho. So ukuxotsha kwabo ayisukuthi sokuzaba ngcono.
Izisebenzi zikahulumende zisola amapholisa avimbe ukuthi zithengisele emgwaqweni izolo eHarare.
Amapholisa acina esiyalela ukusubmit i-petition yethu. So thina asazi ukuthi amapholisa lawa kathi kuhamba njani ngoba at first basivumela ekugcineni sebesiyalisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi olubona ngokuqatha odokotela ole health service board luthi kuza kuba nzima ukudinga abanye odokotela abazasebenza ezibhedlela zikahulumende kulandela ukuxotshwa kwabakhalala umsebenzi abedlula amajumi ayisikhombisa. Udokotela Paulina Sikosana, umgcinisihlalo wehlangothi lolu, uthi balandela umthetho ekuxotsheni odokotela abakhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Uthi kukhangelelwe ukuthi odokotela abangamakhulu amane bazathoniswa amacala okukhalala umsebenzi mhlaka 3 ngompandula.
Kunzima ukuthi ngisho ukuthi bangaki odokotela abazaxotshwa ngoba ukuthonisiswa asiyo i-health service board ethonisisayo. Kulama disciplinary authorities abenza njalo guided by i-ofisi ka-attorney general. So singeke si-predetermine i-outcome yama-hearings. So angiyeke ngibe kwazi ukuthi bangaki odokotela abazaxotshwa. Kodwa engikwaziyo ukuthi amadokotela abazathoniswa bangamakhulu amane lamachumi amahlanu.
Lingabaxotsha babasikhosana pho lizathola ngaphi abanye odokotela?
Okokuthi abanye odokotela sizabathola ngaphi uma kungaba bonke laba abathoniswayo bengaxotshwa? Le yinto enzima yikuthi nje thina silandela umthetho wokuthi abantu uma bengabuyanga emsebenzini okwamalanga amahlanu kusiya phambili kumele sibathonisise. Ukuthi bazahlawuliswa njani yiko okungasitshela ukuthi bangaki odokotela abangasala besebenza kumbe abanye abangaxotshwa. Kodwa ngeke ngitsho ngaphambili kokuthi siqede ukuthonisisa amacala abo lawo. So yiko nje engingakutsho.
Bangaki odokotela okumele libathonise?
Ukwengezelela kulokho engikutshiloyo, amadokotela esilawo ku-Ministry of Health bayinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisithupha lanye. Lokho kusho ukuthi abakhalala umsebenzi bangamakhulu amane lamachumi amahlanu phakathi kwamadokotela ayinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisithupha.
Udokotela Paulina Sikosana, umgcinisihlalo wohlangothi olubona ngokuqhatshwa kwabodokotela olwe health service board, sixoxe laye eseHarare. Udokotela Mthabisi Bhebhe okuhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uthi uhulumende kumele ayekele ukuxotsha umsebenzi odokotela abafuna kukhuphulwe iholo labo.
Uhulumende usuke waxosha odokotela abayi-75 out of itotally yabodokotela about 1628 in Zimbabwe. Kasikwazi ukuthi ukwenzeleni, udokotela kade bekucela uhulumende ukuthi bebhadale imali ekwanileyo.
Kwini elizakwenza dokotela kulandela okwenziwe nguhulumende?
Ukuxotshwa kwabodokotela lokhu aso solution problem ekhona ku-health. Health system ilokhu ivaliwe ngenxa yokuthi odokotela bakho. So ukuxotshwa kwabo ayisukuthi sokuzaba ngcono. Lokho kuwesena isituation. Thina esikubona kufanele kwenziwe i-government yokuthi kumele bebuye ku-negotiation table. Sikhulumisane, sivumelane ukuthi odokotela kumele bethole isalary ekwanayo ukuthenga izinto kuma-markets. Izinto sezithengiswa ama-prices angkhona at an interbank rate. So isalary kumele ukuthi uhulumende ebuye ku-negotiation table ezosinika yona. Thina njengabodokotela i-position yethu ayikatshintshi. Lokho sidimanda a fair living wage.
Udokotela Mthabisi Bhebhe, ukunhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Health Service, Zimbabwe Hospital Doctors Association, sixoxelaye eseHarare. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isisole amapolisa ngokuvimba ukutshengisela kwezisebenzi zikahulumende izolo zikhonona ngeholo eliphansi. Amapolisa abephe izisebenzi lezi imvumo yokutshengisela emgwaqweni kodwa asejikisa azidudula embuthanweni wabo lowo khonangale-ke eHarare bebejonge ukuthi bafole ezidaladini betshengisa ukuthi bafuna imali ikhuphulwe. Umnumzana Mthuli Ncube, izisebenzi zikahulumende eziningi azisayi emsebenzini zisithi kazila mali yokugada amabhasi lemijova. Sixoxe lesiphathamandla se-ATUS umnumzana Nation Mudzidirwa.
Into leyi isizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba singakhangela i-Apex Council yachela amapolisa sanika imvumo yokuthi la simatshe sisubmit ama-petition ethu. Kodwa namhla ekuseni lathi kade sithaba kakhulu sibona amapolisa kuthi ano bazasiprotekta kungangenele abanye abantu bangaso zisebenzi zikahulumeni. But ekugcineni sesifuna ukuyosubmit i-petition yethu, amapolisa acina esiyalela ukusubmit i-petition yethu. So thina asazi ikuthi amapolisa lawa kathi kuhamba njani ngoba at first basivumela ekugcineni sebesiyalisa. So thina njengesisebenzi kakhulumende njengamateacher into leyi iyasizwisa ubuhlungu kakhulu.
Sibone belidudula lapha belithwala omasaraure mbone bethwelwe ngamapolisa kalitshaywanga akulobotshiweyo.
Hayi, akulobotshiweyo kodwa thina besifuna ukudlula ukuthi siyosubmit i-petition then bagcina besithwala and ukusithwala kwangkhona awasithwale ngendlela engaso right kakhulu. And lathi besithi abantu laba bayasivikela bayasiprotekta but ekugcineni sigcine singaba ngama-victims. And thina ezisebenzi kakhulumende besibaluthwani esigombeethu ngamapholisa lawo. So at the end of the day sigcine sithi kanti amapholisa lawo yibo yini sebedemonstrator phezu kwethu kodwa yibo basinika imvume yokudemonstrator. So asazi ukuthi senze njani sezisebenzi kakhulumende ngoba singahamba kuma-negotiations akula into ephumayo. Ukuthi sisubmit i-petition indlela e-right akula into ephumayo. So sesiphila yini njengama-slaves esilizweni lethu leZimbabwe njengesisebenzi sikahulumende.
Njengababalisi Mnumzana Mutizirwa, ungasitshela ukuthi kathesi lihola malini njalo lifuna yengezwe ifike kumalini?
Imali esiyihola vele akula lutho, asiholi lutho, asiholi nix. Ngoba imali esiyifunayo thina asifuni ukuthi basingezelele imali. Hayi, asikho esikufunayo. Thina sifuna basinike imali yethu kade siyihola kudala, $500. Bayirete ne-interbank rate the way ebeyenza ngayo kuma-services onke e-government.
Umnumzana Nation Mutsitirwa yisiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi emaphandleni e-ATUS. Ubexoxa lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu. UZulu laye usole amapholisa esithi alubandlululo nanku evumele abasekeli bebandla le-ZANU-PF ukuthi batshengisele phezu kwezithezo zenotho kunsukwana ezidluleyo. Sixoxele sakamuzi umnumzana Khumbu Ncube.
Kulobunzima mpela ngoba nxa kuyikuthi ugovernment iyo esehluleka ukuthi ihloniphe ilungelo loluntu kunzima kakhulu ukuthi abantu kazana bazaphila luphi uluhlu lokuphila. ngoba singakhangela manje nxa kuyikuthi abantu bafuna ukutshengisela ezitradeni bekhonana iholo abalihola kodwa bayazinjwa bayatshaywa bayabula benziwa nje konke okubi njalo okubuhlungu kumphakathi yabo kodwa okungangokuthi okwenza bethi bayatshengisela emgwaqweni asikho ukuthi ukulo muntu ongakuboniyo ngitsho lo mntwana eprimary uyakubona ukuthi ngelungelo labo bafanele bekwenze lokhu ngoba ungakhangela manje amagetsi asela direction ukuthi nana ayimalini asakhanya ukuthi ahambani nakuyasikhathi bani amanzi yonke into ngithole sinkwa nje yonke into ikhwelile kodwa iholo labantu kalikhweli and then benqabethi bayatshengisela bayatshaya okungaba ngokuthi kusobala nje ukuthi igovernment yeZimbabwe ivele kayilalo inhlonipho ebantwini injalo kayilandaba lo muntu ikhangelele nje ukuthi ibona baziphilele ngcono than umuntu kazana oseZimbabwe.
Kwenziweni pho Ncube, singaphuma njani emadakeni angani?
Ukuphuma emadakeni angaka lokho sokudinga uNkulunkulu ngoba ungakhangela umbuso weZANU-PF ngowamandla babusa ngodlili okungaba ukuthi isizalwane sonke seZimbabwe esifisa ukuthi ngabe siyakwenza siyabula ungavele ukuthi uvuse ikhanda liyabula okuvele lithi nje liyazama ukuthi litshengisele nje ngento yokuthi lilesisolo kufuvele inyamalale livulayo kumbe livalelwe emajele okungaba ukuthi kuhlukumeza nje sonke isizalwane seZimbabwe but engubona kufanele kuphela abantu bengasakwesabi ukuthi besabe ukutshaywa ngoba lanxa singatshaywa ngaloba sitshayiwe ukuphela nxa ungowezimbabwe vele sokunzima ungathwalanga so konganga ukuthi abantu kabaphume ngobuningi bawo siphumeni ngobuningi bethu nxa bekunokho esikwenziwayo sikwamukele ngoba vele ukuhlala sithule akukho kuzasisiza ngoba vele kuvele kubuhlungu loba singenzanga lutho ukuthula kakuncedi singaze sithule siyafa ungakhangela abantu abahlela emingceleni yamazwe bezama ukuthi bayezama impilo uyasuka ekhawuthi nzama ukuyale ubanje zingwenya ubulawe ngabantu bezama ukukubamba nje bekuthathela imali uhlale ekhaya uyafa ekhaya ungabanjwa inyongo uyafa ngoba ukhangele odoctor ba striker uyaqonda ku city sibedlela
umnumzana Gumbo Ncube isakamuzi eZimbabwe ubexoxa ecingweni loNtungameli Gomo we studio 7 Ngesikhangele indaba ezigamukayo namhlanje kumaphephandaba nemsakazo etshiyeneyo. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa izolo wenze umhlangano namakholisikazi ezinduna eMashonaland West lapho kukhulunywe khona ngenhlelo zokuthuthukisa izabelo. Iphephandaba leHerald libika ukuthi imihlangano efanayo izakwenziwa kwezinye indawo ngesikhatshana esilandelayo. Abantu abaningi bathi izifuyo ziyaphela emaphandleni ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Kubikwa njalo ukuthi le nyamazana zasendle ezigoqela indlovu, amadube, imvubu, inyathi lezinye sezisifa okumangalisayo eWange National Park leManapools National Park. Lokhu kubikwa yi-Associated Press. Iphephandaba leNewsday libika ukuthi uMnumzana Elijah Magomo, umantshi odonisa icala lobukhohlakali elika uMnumzana David Palanyanyatwa wehlulekile ukuya emthethwendaba izolo. Lokhu ngokwesibili ukuthi umantshi lo engathethi icala leli elibhekwe nguPalanyanyatwa owayeyisiphathamandla sikahulumende esibona ngezempilakahle. Okwamanje-ke sike silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona kuWhatsApp.
Awusalibonani beStudio 7? Hayi, mina igama lami ngikhethiwe. Ngikhuluma ngilapha eBotswana. Ngikhuluma ngendaba le kathiwa nguJoram Gumbo lo. Sinanzelela ukuthi all the time kuyathiwa kubotshiwe abantu beZANU-PF, yeye kubotshiwe abantu beZANU-PF, but umuntu ongikhona ubotshwa isikhathi esincane kusasa sephumile. Akuqedakali ukuthi kuyenzakalani. Vele hayi asikuzwisisi thina.
Salubonani basakazi abahlela abalaleli beStudio 7 okhulumayo ngumfakankomo lapha. Ngithanda ukuphawula ngendaba le yokubotshwa kukaJoram Gumbo le. Mina ngithi kanti bazasukelana lokubophana laboJoram Gumbo. Wayi kanti uMnangagwa yena i-anti-corruption le ingahle isukele yena. Imphendukile njengokuyiqoma kwakho ukuthi kayizingele lawa masela. Kanti kunganjani ukuthi ijikele le anti-corruption ibonise ukubana isebenza ngokuqodwa, isebenza ngokukhetha. Waye kanti ikhetha amasela amancane kumbe ubufakazi bangikhona yibo buya bungekho yini, kodwa nje wonke umuntu uyazi ukubana ubufakazi busegcekeni. Ngiyabonga.
Ngilapha ebotswa ebotswana Dr. Biwa wegobi ngiyakhuluma udaba lolo odokta abaxotshiweyo uyenelisi ukuthi bona iholo abaliholayo kaliyenelisi. Hhayi, into eyenziwayo eZimbabwe kuzima kathesi ukuthi ubuyele eZimbabwe ngento eyenzakalayo kipele ekhaya. Hhayi, kunzima bafethu, angazi ukuthi kuzalunga yini lokhu.
Kambe lilizwe bani lithi after 2 years litshintshe imali, after 3 years litshintshe imali, kambe langa lakubona ngapi khona lokhu? Ibhonda likabikwanisi labo 5 years 6 years kuda but selitshintshiwa sukungena okunye futhi. Ayaya yazi eZimbabwe sibili ba kuyazi kuyazikhanyela straight, kuyazikhanyela ukuthi yazi laba abantu abazi lapha bavela khona, bazi lapha bayakhona mpela. Hayi khona mani, ayayayayayay yazi lakathesi ubisa vele kuyazifananela phela lapha vele ubisa nje futhi lonele ibhondi xa ezabisa ama-$2 ibisa i-$5 kuyazifananela andizoba vele le bhondi lalokho kufanana kokuyi-$2 le-$5 yilo vele ibhondi abantu bevalwa mehlo nje bethi kwesinye isikhathi kube sokurayithi. Akulaa nto eraiti lapho kwesinye isikhathi lani bantu ungabeloke likugogwa nje li-CTA urhulumente, kanti lebe lisitsho urhulumente woku ababulali laba lebe-CTA borhulumente. Akulaa rhulumente eZimbabwe lapho. Thanda ukuphawula ngakhona lokho kuthiwa kwesinye isikhathi kamgabi lokho vele kuyazifananela, kufanela vele ngani lokho umgabi ngani lokho ekhona. Umnankaka phela umgabi vele intonya ngubhuti lo mna wakhe laphana nje kuphela kwehle ukuthi lokhu umuntu oyidrayive ikumota nje kuphela babethatha uwindi bemfaka kwi-steering. Kuyazifananela lokho mna but nje lokhu enzizwa abantu bezimbabwe ti urhulumente urhulumente. Akula rhulumente ezimbabwe la, sibelikele bantu bakithi lokhu elibizwe abantu ababulala abantu liphi ngurhulumente. Laphana libeswa ngamagorila kuphela laphana sifuna ukuthi ngizitshela manga la kuswa amagorila libeswa zimpisi laphana abantu abadla abantu, badla abantu labana abantu labo.
Lina wogogo labokhulu eseligugile lina alike liphume ezihlalweni liyalela ezihlalweni nje liyalela khona ukutshontsha kunalokho. Akula nto eliyalelayo, liyalela ukusela kuphela, ligqiba izisu zenu linothisa imuli zenu. Abaye abantwana belele bengadlanga belambile, abaye abantwana bezimbabwe the whole of Zimbabwe balala ngendlala, kodwa lina liyalela ezikhuleni ezikhudleni liyalela khona ukuba litshontsha kuphela. Awubukile izwi ukuthi likuphi manje iZimbabwe manje isehlazweni iphelile iZimbabwe ngomnankakwa lo mgabe abalilutha ilizwe leze lapheli ukuvuka kuseni uze umuntu ethi yeye ama-sanction ama-sanction, kanti lina la lithi nxa litshontsha leyo mali lithi ilizwe ilizwe yakubo lathi litshontsha imali ihuquluza lonke lifaka ezindlini zenu latshontsha idola leZimbabwe laze lapheli namanje futhi lilokhu lisahuquluza lisatshontsha kwezi alimanga phela ukutshontsha kodwa likhorapthi linabantu bezanu PF ile likhorapthi kakhulu kakhulu kakhulu. Vele akusuwa bantu elinganikeza abantwana bezimbabwe ukudla bedle belale bekhohlwe ngendlela elibahlukumeze ngakhona. Abantu bahlukumeze kakhulu emphefumulweni yabo loba ubona bevuka nje abantu bazi ubuhlungu kakhulu ngenxa yenu abantu bezanu PF ile abantu liwathwalise nzima lithi ukubabulala lithi ukubathumba lithi ukubabopha kanti lifuna abantu bephile njani elizweni lizehluleke lizehluleke plus ilizwe ngegela fana livuza ngobusela benu inhliziyo yezwe livele asekho rayithi kazi angeke lafana size omunye umuntu. Awubukho umnankagwa undiza ukusa namalanga, umnankagwa undiza suku zonke le nto ayilandayo ingabonakali ingakhanyi. Sisi wahamba amazwe wabuya lani umnankagwa? Into yokuqala nje wabuya la yini ngoba sithiki lwakufana kula tshintshwe elizweni izwe lokho litshona lisiyafana.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu be-Studio 7 abasithumezele ama-audio abo kuwhatsapp kunombolo ethi 011 202 465 0318. Lisithumele phela khona manje. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhlangothi olubona ngezemithetho kwele Melika soluthonisa amacala izisebenzi ezimbili zenkampani yeTwitter okuthiwa zazicupha abantu bakwele Melika zinceda ilizwe leSaudi Arabia. Unkosikazi Fatima Madabayo, umongameli wakwele Sierra Leone, uthi kumele uZulu alwisane ngamandla nokudlwengulwa kwamantombazana kulelo lizwe.
Sabonani balaleli abahle, igama lami nguMovin Ngwenya. Abangaziyo bayathi uthi qhedisa uSajekho khonapha elibani east edaluka esigaba ward 19 ye impilo inzima ke mina ngumuntu oyakhileyo ngilabantwana abane lonkosikazi kutsho ukuthi nxa ngihlele ekhaya singu-7 ukudla sidla nzima siphila ngelelisa kagugu oba olitholayo u-social welfare manje kathi sibathole mhla ka-5 inyanga siziphelile sidla nzima ngakhuluma kwakathesi besibhajeta ukuthi na siphike ingxingabo-5 intambama bazagcina abantwana isithwala sebekujayela lakho bekudla ekuseni ingxingabo-10 bethova sinezisikhathi ilanga lonke bathona bebhoda abesikolo basila khona ngale sikolo kwesinye isikhathi kungaphekwa lutho
kwini elikwenza nsuku zonke khonapho elubhane
bengilima ingadi sengitshayiwe yilokhu i-heat wave yona liye khona akula manzi ke sizama ukuthi sibhalele abanye ukuthi sidinga uncedo ukuthi besibhorele isibhorane akula impeto nalile kade ngilayo emhlanu isithile bengikwanisa ukuthi ngibe layo emihlanu yonale ngizuza isithebo kuthe kusitsha ngathatha ngaqhathisa ukuthi kube ngumfushwa kule nsuku impilo enzima kimi ngumuntu sibili ophila ngokukhanda angisebenzi ngiyakhanda sibili sithi khona metal work esithi i-blacksmith thina abohlangothi lwesipostoli ngabantu abakhandayo so ngaze ngikhande umuya letha umgqomo wakhe isikali phela esokufaka amanzi kutho ukuthi ngakushaja intengo yakhona besishaja silinganisa lebhakede imali yakhona manje ibhakede seliku-$90 nxa ungathi ulithole kwenye indawo angazi ukuthi kuyabe kunjani ngibala yona i-10 kg kutho ukuthi na impilo enzima kwesami isandla
njengoba kunzima kangaka baba Ngwenya pho-ke wena usuphila ngani uyakhuluma lapho usithi uphila ngokuthi ukhande amazenge into ezinjalo nxa kungaphumeleli khonokho pho manje ubamba ngaphi langaphi
akuwula enye indawo engibamba ngaphandle kwakhona lokho kwami wamazenge lakho asukuthi kwansuku zonke ngoba vele ibhizinisi lakhona lisekho selawa sokukhumbula nje akula siliqiniso lonke ngumuntu ohleliwe ekhaya ukuthi ungangizwela sibini ngize ngifise ukuthi ngabe ngiya kulomunye nje ongibhustayo ngingene lakho futhi ngingangena kuyiphi iproject ezathengelwa yini ngoba into engekho yimali imali kayikho akula muntu osebenzayo emangweni wethu akula osebenzayo ngoba thina kahle kahle la e-east sasithemba into zamathimba so amathimba asaganyulwa vele singabantu baphila ngembhida engadini so ngakuthile engadini sisivuka kuphela sivukelana kungela nto esingathi siphila ngayo dofu kunzima kithi zini ngiyabonga abalaleli inkosi ngathi ngaligcina sikhulekele ukuthi inkosi izuline sithole ukudla silime ngogatshi wompoyina lowo
umnumzana Marvin Khalisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka elubhane ibandla lama-democrats linqobe elama-republicans kukhetho lokudinga kwisibalukhulu wesabelo sekentucky okuyindawo yama-republicans ibandla lama-democrats liphinde lanqoba njalo elama-republicans kukhetho lwabazamela izabelo zevirginia le njalo yindawo yama-republicans ama-democrats athi avotelwe nguzulu ngenxa yokuthi umongameli donald trump kukhanya engani uthanda ukulwisana labantu ama-republicans athi azavusa inkophe azame ukukhanga abantu ukuthi bavotele umnumzana donald trump labanye bakhe kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo kukhetho lokudinga usibalukhulu wesabelo sekentucky umnumzana andy bashir unqobe obengusibalukhulu umnumzana matt bevin webandla lama-republicans uthabe okumangalisayo ubashir
we saw our families come out and say they wanted a governor that is focused on Kentucky.
Abantu baphume ngobuningi babo ukuze votela abakufunayo. Sizalathulela ibudget ezalungisa ezemfundo lokunye okujiyeneyo. Lokhu akusikho kwezomba ngazwe. Lokhu ngokuthi ngibe ngusibalukhulu kaZulu eKentucky.
This isn't about politics anymore. That ended last night. This is about being the best governor that I can be for the people of Kentucky.
Umnumzana Tom Perez, umgcinisihlalo wekomiti ebona ngokwenzakala kubandla lama-Democrats uthi benze kahle kukhetho olusanda kwenziwa endaweni eziningi.
Yesterday's victory was a victory for all Democrats. It was a victory for, I think, our democratic values. We're focused on helping people across this country.
Kunqobe uZulu. Sifuna ukulungisela abantu abakufunayo. Kuningi okumele sikwenze ngesikhathi esizayo.
And we're going to continue to compete early everywhere.
Umnumzana Bevin walile ukwamukela impumelo yokhetho lolu esithi bazahlolisisa amavoti kaZulu bethule abakubonayo kungagqitshwa lokhu. Kodwa wathi engakayi kukhetho lolu uza kwamukela okuzaphuma kukhetho.
I'm confident that in the end the right results will be delivered and I will be entirely comfortable with whichever way they go.
Ngiza kwamukela impumelo yokhetho lolu nxa kungenziwa ngemfanelo. Sifuna ukuthi abantu bathakazelele ukhetho lolu.
We simply want to ensure that there is integrity in the process. We owe this to the people of Kentucky.
Abakubandla lama Republicans bathi sokumele ke bedonse ngamandla ukwenzela ukuthi banqobe ukhetho oluzayo. Lokho ke ngokunye okwenzakala khonapha ke kwele Melika. Sesilinika ke umculo kamkhosi. Luze kancane kodwa singakangena emculweni lowo ngeke ngizwe ukuthi abantu bathini lapha ke kuFacebook yethu ye-VOA Ndebele. Lingakhohlwa ukuthi kumele lifitizele okukhonokhana ngani isithupha okunje so nxa lingikhangele khonapho ongani isithupha ukwenzela ukuthi lisilandele sonke isikhathi. So ke nangupressure Nzuza ukuthi amavuko Dube. Kuzobuya ke lo Mandla Joshua Yoram ukuthi livuka kanjani emsakazweni. U-Arthur Ncube uyabhala ukuthi ukwehluleka kukahulumende ukuxotsha odokotela kambe uyenzani uhulumende ngalokhu. Kuzobuyeke uJB Mabhena uthi kanti wona amapholisa ayahola na. Nankumbuzo omkhulu singazikhonapho ke JP. Then uJason Maphosa uthi morning is livuka njani. Uthi iZanu PF ayihloniphi ilungelo likaZulu. Musa Mazibuka uthi unjani Dube ayinyaphela kakhulu uthi khona ngale eRandberg. Uthi selishayeleke umculo kamkhosi sizuthi uhamba njani.
Malame ngidinge ukukhumbula isithando sami. Themba lami ngidinge ukukhumbula isithando sami. Oh, oh. Yeah, yeah, oh, oh.
Yeah, siyawuzwa ke umculo ulokhu chawo senza njalo. UPrecious Nyembezi Masuku ukuthi good morning Dube. Ngilalele lami sisonke. Siyabonga kakhulu ke Musa. Mose Masibuko uyabhala futhi uthi izana uPF isithwalele ubhulo kambe siyasebenzele imuli zethu siphinde sisebenzele linyamazana izifuyo kambe kwini khonoko. Ye kuzobuya ke njalo uPrecious uMasuku uthi nyaphila Dube mina qhubekani ngokusethulela okwenzakala elizweni. Ngiyabonga kakhulu ngelikwenzayo. Pamela Khumalo uthi izana uPF basihlukumeza okunye okumangalisayo. Yes, silinike njalo umculo kamfowethu lapho umkhosi.
Inkumbuzo bebe wami wo. Inkumbuzo sithando sami wo. Ngithi themba lami ngidinyaka ucabanga sithando sami. Oh, ngiye ngikukhumbule. Sisonke baby ngiye ngikukhumbule. Oh baby ngiye ngikukhumbule. Oh ungiqinele mntana. Ungiqinele mntana mistana. Ungiqinele mntana. Oh oh ungiqinele mntana.
Yeah, lapho ke sithando sami ke umkhosi lapho uyashaya sibilo kuzwayo. Singakuhlukana ukuthi sikhangele indaba ebesikhokhela lamhlanje. Uhulumende uthi kuzaba nzima ukudinga odokotela kulandela ukuxotshwa kwabanye abakhalela umsebenzi. Odokotela bathi kumele uhulumende akhulume labo hashi ubaxotsha umsebenzi. Isisebenzi sikahulumende sisola amapolisa avimbe ukuthi sitshengisele emgwaqweni izolo eHarare. Siluqhuba lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje ngolivalelisayo ngoGibbs Dube. Sithi asidibaneni ngo-past 7 ntambama.